Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende is not ready ukuthi kona asize abantu bezibakwe. Imali zonke lezi ezithwa khona zibuya lama donors sivela sibone lokuthi ziyangapi.
Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane.
If iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Ingcwethi kwezenoto zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe ngolwesibili sokudale imibuzo eminengi phezu kohlelo lukahulumende lokuhlola abantu lomkhuhlane. Umufi ngumama welunga lezano PF elake laba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sylvester Nguni. Ugogo Nguni ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili njalo ubhubhele esibhedlela seWest End eHarare. Uvigwa ebekwe izolo emzini wakhe eMondoro eMashonaland West. Ekuguleni kwakhe imoli kamufi ibikwa imuse esibhedlela seWest End ingacabangeli ukuthi engaba ele coronavirus. Isibhedlela lesi kasilanhlelo zokwelapha kumbe ukwamukela izigulane zalomkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ugogo Nguni uqale ukukhwehlela ngeviki edluleyo mhlaka 16. Kwathi mhlaka 19 kwamqinela wasethwalelwa eHarare lapho abesibhedlela abafika bamfaka yedwa ngoba benakanela ukuthi ule coronavirus. Kodwa umbuzo okhona ngothi kungani abezempilakahle eMondoro bamekela yena wayevele elempawu ze-coronavirus. Ubona abezempilakahle laba abambonayo eqalisa ukugula bamelapha bezivikele na? Kasenelisanga ukukhuluma labemuli kanguni. Kodwa sixhume umeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo usisemaphandleni kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu bezimbabwe. Imali zonke lezi ezithwa khona zibuya lama donors ezijejeneyo imali eziningi kakhulu sivela sibone lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma labantu abasemakhaya namhlanje nje imbuza nje iphonefoni ukuthi khona ngizwe ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown. Kade bemelele impuphu begcwele abantu ezodoki. Kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesitshile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu bahlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni?
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi eba ebantwini ama health workers yabo la njengoba bepiwe izimali lama donors ngaba buye lapho okuhlala khona abantu bahlole abantu umuntu wonke kufuze ahlolwe kakumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwinkona besitshela ukuthi khona akadele covid akusebenzi konoko uhulumende yiko sithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona userious ngalo mkhuhlwane babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona njengoba libabona behamba beyabezivikele sibili but abantu nje abantu makhaza nje siyazidubekela lapha phansi sipila ngentando kamlimi hayi ukuthi khona silohulumende esithi kumbe angasinceda ngijwa kangiboni
manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impupho lokunye okusilela ezindlini ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uthabalale na masinya ngenxa lokho
kuvele abantu bayazidwekela la batshona besiqambela amanga lapha besithuthwa khona bhalana abantu sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale akula muntu ngicho engingamuzwa isithi kona ngithola usizo impupho abakhuluma ngayo asiyiboni thina angazi ukuthi inga ngoba ingabuya emashops bayabe sebeduriswa okunye okumangalisayo uthola abantu begcwele bedubeka shuwa singasweli impupho madoda impupho elizweni elithi kuthiwa khona siyalima so umkhuhlwane lowu siyaziphilela ngemthandazo siphila ngesipostori mnumzana la sidosa ngefarisi akula ngitsho umuntu osikhangeleyo la singaqambelana amanga sithi kuthiwa khona he bayakhangela bazabuya besinika impupho akula abantu ababethiwa khona ye sizabanika izimali kuma-eco cash la ku-one wallet bangaphi nxa besipha kumbe baphanana khona ngale bephezulu ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni khathesini labantu abadubekayo mina lapha izalukazi amapentshenazi abanye ngabagogekileyo abanye bale mikhuhlwane emibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika amanasingeni ama-text message ukuthi khona usincede
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamente ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 kunjalo nje izakhamizi zeHarare zithi ukubhubha komuntu wesine lo kuzethusile njalo zithi uhulumende kumele aqhelise uhlelo lwakhe lokuhlola uzulu lumkhuhlane sixoxele omunye wezakhamizi umnumzana Charles Nyoni yena olwela njalo amalungelo kazulu
izakhamizi kanye nozulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hhayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usugcwele ilizwe lonke njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika wabhubhela ngapha ukutshengisela ukuthi bonke aye bemvakatshela kumba hamba nabo kumba babehlala nabo kanye nasesibhedlela sakhona bonke lalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda okutsho ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangelwe zihlalelwe phansi zikhangelelwe ukuthi zingarenovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zivikele uzulu kulo mkhuhlane
bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwe-coronavirus lolu ungathini ngalokho
Ngivumelana labo dokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lo coronavirus kaluphathe kakuhle ngoba singakhanyela ukuthi umama lo osichileyo uvelele ngaseMondoro ukuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare okutshengisayo ukuthi vele mzwa egula ethathwa izimoto elethwa ngapha eHarare akula ngitsho testing ngitsho nayodwa eyayi eyenziwayo kumbe i-isolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale kukhangelisiswe ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obebhizi ephiwa izimali ngabanye amazwe kanye nabantu besithi banceda indaba ye-coronavirus yokuthi kube lamasenta kwamaprovinsi wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bemhambisanga esenta ye-isolation ekhona ngale eMashonaland West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa. Njalo ama-test kit lalokho kokutestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi, ngoba yena ubhizi udidizelana lento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancedi usulu, echiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engaphi ekhaya utestwa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Kuhulumende ngithi hayi hulumende, sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo wecorona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani, ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sokusala abambalo.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Inani labantu asebehlaselwe yicoronavirus eZimbabwe lona likumachumi amabili lasishiyangalombili, kuthi emhlabeni jikelele selifike ku-2.6 million. Asebefile emhlabeni jikelele sebeku 184,000 njalo asebesilile bangu 717,000.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ingcwethi ezicubungula ezenotho eziningi zithi uhlelo oluqoqwa nguhulumende oluzabamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo ehlelwe nguye uhulumende kalusoze lusebenze. Zithi uhlelo lolu lulakho ukubangela ukusilela kwezinto ezijiyeneyo osokuke kwenzakala esikhathini esedluleyo. Uhulumende uthi usevumelene lapha amabhizimusi kanye labalungisa impahla ngalolu daba, kodwa alukasungulwa ngokusemthethweni lolu hlelo. Inyathelo leli lilandela ukuqonga kwentengo yezinto ezigoqela isinkwa, impuphu, amafutha okupheka, ifulawa lokunye okuchiyeneyo. Uhulumende uthi intengo yezinto ezinengi kuzamele yehliswe iye lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo lokhu kubikwa kubangelwa ikugugudeka kwemali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Kusuka kwenze laba bawenza lokho kudla bayenze lento okuthiwa ngesilungu ikuhoda ama-goods, ukufihla lokho okuthengiswayo bese bekuthengisa ngudlu ngele abayibiza ngesilungu njalo bethi i-black market. Kuza sekudula kakhulu okwedlula if bebengabe bekwekele kwathengiswa ngalawo ma-prices ngentengo ekhululekileyo engashiwo ngu-government. So abathengisi bangavumelana nohulumende mpela bethi hhayi sizoyehlisa ama-prices, sizosebenzisa siwafikise ngaleyo ndlela backdated to March. kodwa eqinisweni umuntu uzicabangela ibhizinisi yakhe. Njengoba nje ngingakutshela ukuthi eGoli kunje eSouth Africa kuvali utshwala but buyathengiswa. So uhulumeni ngezinye indlela usiyenza impilo yabantu yabanzima ngoba buthengiswa budula okwedlula indlela ade buzathengiswa ngakhona if ubeyekelile wathi hayi thengani kodwa phuzelana ezindlini. So yi-example yokuthi ma ufuna ukukontrola izinto unguhulumende ugcina usenza kube worse. So if iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Nxa inyathelo leli lingasoze lisebenze, kuyini okunye okungabe kwenziwe? Sesibona ukuthi osomabhizimusi bese bekhuphula intengo yempahla mahlayana.
Ngezomnotho esezi lokhu ziphethelwa ngezigamba. So ngeke ukhulume futhi ngama principles awe economics ma ukhuluma ngesituation yeZimbabwe. Abo businessmen bengabona umumo othize bangena lapho becabanga ukuthi bangayenza njani imali. Bangabona abantu besifa benza amabhokisi babangcwabe. Bangabona abantu belambile badinga ukuthi babathengisele ukudla abanikeza abantu izinto mahala. Yikho ke kufuze ukuthi uhulumende akuzwisise khonoko. Abese kuzwisisa ukuthi manje senza izinto zisiba nzima, wenza zibe nzima worse. I-COVID-19 ize nje yenza zo zinto zibe worse ngoba umuntu manje kufuze acashe endlini amalayini asenzima. Usisizwa kuthiwa khona kulomunye okuthengisayo khonokho okudinga endaweni ethize ngoba ufihlile esenzela ukuthi kuthengiswe kanzima ngoba ebona futhi ukuthi abantu bathwala nzima bengena emalayinini bezi-exposa futhi to umkhuhlane lo ababalekelana nawo.
Sesikhangela wona umnotho welizwe, uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu olwe-coronavirus simqathanisa lamanye amazwe?
Izinto zime kubi lapha nekhaya. In the first place vele nje khona kula kule ndawo ezidumileyo kobulawayo kuthiwa komnyoro kobanibane emtumbane korisike kodliwa abantu bayagcwala laphana abanikani le social distancing le ekhona kwamanye amazwe. Bayeka nje eSouth Africa bakwenze baze bakwenzisisa amasotsha abeshaya abantu uma bebonakala bephandle kuthiwe behlale ezindlini. Hhayi eZimbabwe kungathiwa nje yeyi kunganento elula siyathandaza ukuthi umlimi asize ingamemetheki eZimbabwe ngoba eZimbabwe ingamemetheka kungonakala laphana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezenotho. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eKwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezifele kwamanye amazwe zizaphathwa njengezidumbu zabantu abathethwe ngomkhuhlane weCoronavirus lapho zingena elizweni ukuze ngcwatshwa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano weAfrican Union izolo ucele amazwe afakela eleZimbabwe leSudan izijeziso ukuthi ezesule. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, linjani bantu beStudio 7? Linjani basakaza bahle? Hayi, mina igama lami nguStanley Moyo. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye-COVID-19. Ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama mpela ukuthi benqabele lapho emkhuhlaneni lo ingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kube nzima ke ukuthi bekwazi ukuziphilisa abantu, yikho begcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu layo lokhuyana ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokuya ethunjini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa yindlala, ngoba ihulumende yona bekufanele mpela ukuthi ngabe
ithi abantu kabahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthi bephile. So baphonga uhlaliswa abantu kuthiwe dlalana endawonye kodwa kungela sizwa abalutholayo abantu nabantu balapha. Iliqiniso elikhona izinto emashopu zikhwelele ugoda zikhwelile kakhulu kakhulu okokuthi impilo sinzima sinzima kakhulu kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba lwabobaba uMsaca Ngulube ukuthi hayi sizwa siba nokujabula okukhulu kakhulu ma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeze ukuthi bayiphumula mbijana besekhaya bekuthonisise bephuke esuka emzini yabo. Hayi siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ngafaka isandla sabo betholakale bemsukuba ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kusetshenzwa kanjani. Ye kuloku kugwenxagwenxana okuthize okwezomba ngaso nakuyabe kungena khona lapho pho hhayi siwafisele indlahla-ke nabo bekhulume bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga Msakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba ze kungena ku-Facebook. Ku-Facebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani Studio 7 nge-Facebook.
Sawubona Dube. Hayi, ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edonsa ngaphansi kwesilobela kunduna uMalisa. Hayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha yokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yilo uhlupho olukhulu i-lockdown yona ilungile ivikela impilo zethu phezu kwalo umachaya bhuqe wesifo i-corona i-COVID-19 le. Kodwa-ke i-challenge enkulu kathe sesesilayo yindlala. Njengakwesami isigaba lapha edonsa, hhayi uma ngoyeselaleziko ba izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala yesizini ledlulileyo. Kathe sabantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Uma ngoyeselaleziko wese abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa okuvela phetsheya emazweni ngabomalayisha. Konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo. Abantu sebethwele nzima la, bathwele nzima sibili. Asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idone eliholisa ukuthiwa i-Red Cross kodwa-ke hhayi ayilancedo olukhulu elwenza ebantwini. Ifike yakhethakhetha abantu, yachiya abanye. Bonaba bangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibili la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani, athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo anikele aba bantu ukudla ngoba sizabona izidumbu la kubi. Amanzi kawakho, izibhorane zifile. Masisithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe. Akula manzi, yonke into ibhazalele i-COVID le. Hayi, isenzele okunye okuhlala kunjalo baba. Kodwa hayi, inkosi izangenela ngalo mkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha lalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa indlala.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi lonke lelalele ngalesi sikhathi. Mawujehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihawula sesithwele zima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu elizweni lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamafungafunga ukuthi abanye sekumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwa emsebenzini umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenza akhulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga asebaxotha emsebenzini angasabaholisa inyanga. Lo hulumende mele aholise abantu, angayele ukuholisa abantu ngangela mali ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnanga wakho kaphume.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli sekutaze amabhanga akweletisa amazwe omhlaba imali ukuthi esule izikwelete zamazwe asezwekazi leAfrika ukuze enelise ukuvuselela umnotho wawo osubulewe ngomkhuhlane wecoronavirus. Ukulwisana phakathi kukahulumende weLibya labahlamuki kuyaqhubeka njalo amasotsha kahulumende abikwa esenelise ukufuqela abahlamuki khatshana ledolobho leTripoli. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umthetho omisa uhlelo olupha abakwamanye amazwe imvumo yokuzohlala eMelika olwama green cards. UTrump uthi uhlelo lolu luzamiswa okwenyanga ezimbili ezilandelayo iMelika isalwisana lomkhuhlane wecoronavirus. Uthi injongo yomthetho lo ngeyokuvikela uzulu weMelika ukuthi engathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza. IMelika yona isifelwe ngabantu abaphose bafike kunkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,000 ngomkhuhlane wecoronavirus. Izolo kuphela kufe abedlula inkulungwane ezimbili. Umkhuhlane lo usubambe njalo abantu abaphose bafike kusigidi 848,000 kuleli lizwe. Ngani Ncube behlabela kamnandi ngomkhuhlane wecoronavirus. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukubhubha kowesifazana obengumuntu wesine osebulewe ngomkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane. Ingcwethi kwezenotho zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngu-Fast 6. Olivalelisayo, Mtungamili Nkomo.